umqondisi wenkampani elungisa amafutha okupheka e-United Refineries, uMnumzana Busisa Moyo, wethule umbiko enkundleni ye-Twitter izolo esithi udlwangudlwangu lobu kuzakuba lomthelela omubi emhlubulweni wonke wezansi ye-Afrika. Umoyo uxwayise abantu ukuthi balondoleze ukudla, imali lakho konke okubalulekile empilweni zabo esithele iZimbabwe lizathwala nzima ngenxa yokuvalwa kwemigwaqo efana le-N1 le-N2 kanye nalapho okufikela khona izikepe ezithwala impahla elwandle e-Durban Port. Iy'ncwadi eziningi zithi zivumelana nomoyo. Omunye wazo ngumnumzana Lubani Nondo ofundisa izifundo zamabhizimusi ekolishini yeLupane State University.
Ukubhebha kweSouth Africa kubuye ngesikhathi esibi kakhulu lapho i-economy yeZimbabwe izintshaka, lapho abantu bengela msebenzi, lapho abantu intengo yempahla ikhwela. So ngokunjalo ukukhwela kwezinto eSouth Africa kuzenza intengo ikhwele kithi. Omalayitsha bazawanzima ukuthi bangele because nas informal market. So nxa bangekela ukuthi balethe izinto ngapha eZimbabwe kuzakuba lokuhlamba okukhulu emakhaya.
Nondo uqhubeke wathi tyelela odlakela lowo uzakwengeza indubo ebezivele zikhona emazweni ezansi ye-Afrika kundaba zomnotho lokusela kwemisebenzi kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19.
Uyazufisa ukuthi ngabe into lezi abuya kudala iZimbabwe isazimele kumbe saseyi-Rhodesia 79-81 ngabe kungcono kakhulu, ngoba iZimbabwe ama-investors bezabalekela kuyo. Kade sikhangele ukuthi ama-investors ase-South Africa azathwala nzima swela lapho azabalekela khona.
Njalo ingcitshi uMnumzana Mlungisi Dube uthi udubo lolu lulakho ukwengezwa yikuswelakala kwamafutha ezimota ngenxa yokudutshulwa kwesinye isitishi sokulungisa kwawo kwele mzansi.
Nasokuphambanise amazwe amaningi agoqela iZimbabwe nxa sikhangele into ezinjengabo fuel ezithengwa eSouth Africa, njalo njengoba sesizwile ukubana i-oil refinery eSouth Africa ivaliwe.
Izakhamuzi lazo zithi zikhathazekile. Nangomnumzana Pride Mkhono, yena ohlala eHarare.
Ama-rice lawa ayenzakalayo azaphazamisa ukuhamba kwezinto lezi, kwakuzayenza ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe ungami kahle. Njalo singakhangela iDurban yiyo esilethela amafutha amaningi.
Unobhala jikelele weZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU uMnumzana Jafet Moyo uthi okwenzakala kwele South Africa kuzaphazamisa abantu abathola imali evelela eMzansi.
Umnotho weZimbabwe sibona okwamanje ungathi ubambene lo mnotho weSouth Africa. Kunengi ke sikutholayo okuvelela ngaphetsheya kaLimpopo.
Sethulekile ukukhuluma neziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Ngimele iTwo7 ngiseHarare, ngumnondolozi Ndlovu.